Umongameli Biden wethule umbiko oqakathekileyo ukuqala umnyaka owe State of the Union lapho achasisa khona ngesimo selizwe lakhe osekwenelise ukwenziwa nguhulumende wakhe lakhangelele ukukwenza lonyaka ekhuthaza abebandla lama-Republicans ukuthi basekele ekwethulweni kwemithetho enceda uzulu. Umnumzana Biden uthi akula ngenye indlela ele Melika elingathuthuka ngayo ngaphandle kokuba abantu baleli lizwe babambisane kungelani lamabandla ezombusazwe abawasekelayo.
We don't think anything is beyond our capacity. Everything is a possibility. You know, we're often told that Democrats and Republicans can't work together. But over the past 2 years, we've proved the cynics and naysayers wrong. Yes, we disagreed plenty.
Akulo kwesehlulayo, abanye babesithi ama-Democrats lama-Republicans ngeke besebenze ndawonye, kodwa kuminyaka emibili sisebenze sonke. Kodwa lapha nalaphayana ama-Democrats lama-Republicans asebenze wonke.
Amazwi kaBiden lawa akhanya ithakazelwe ngabaningi abeZimbabwe abathi ukuze labo ilizwe lithuthuke kumele wonke umuntu abambisane enhlelweni ezithuthukisa inhlalakahle kaZulu wonke kungelani nebandla abalisekelayo. Omunye walabo ngumnumzana Gilbert Chuma isakhamuzi seBuliriro othi kumele amabandla ezombusazwe afunde kulokho okwenzakala eMelika esithi iyo yodwa indlela engathuthukisa ilizwe.
Lokhu kusitshengisela ukuthi njengeZimbabwe kuyabe kumele sibe le national vision esingathi leyo kuyabe isitshengisela lapho kumele siye khona njengelizwe, kunganani ukuthi ngubani uyabe busa kumbe ngubani uyabe phikisa. Isifundo esiqakathekileyo leso kumele thine njengamaZimbabweans sisithathe lathi senze i-politics yethu ibe njengeleyo esibona isenze eAmerika.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Owen Phiri isakhamuzi seHarare yena othi eleZimbabwe kumele linanzelele ukuba nxa umnotho ubuyela emuva kakuphazamisa abantu baphandle kodwa uzulu wakuleli.
Amazwi kaBiden asifundisa ukuthi kweleZimbabwe nxa singenza abakwenzayo labo eMelika sibambane sisebenze ngelizwe elilodwa silakho ukuvuselela umnotho welizwe njalo kulokusincedisa ukuthi silalelane njalo sikhonside ama-opinions abanye kulokuthi sithi ngoba leli libandla elibusayo so kalibe yile elikhulumayo.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcithi zombusazwe umnumzana Admire Moyo.
Amazwi kamongameli welizwe leMelika uBiden asifundisa ukuthi kweleZimbabwe nxa singenza abakwenza eMelika sibambane silakho ukuvuselela umnotho.
UBiden ukhuthaze amalunga ebandla lama-Republicans ukusebenzelana ndawonye labebandla lakhe esithi njengoba besebenze bonke kuhlandla lombuso wakhe eneminyaka emibili edluleyo akaboni kulesizathu sokungasebenzi ndawonye. Iningi labantu likhanya lijabulele ukuthi umongameli Joe Biden uchazele eMelika njengelizwe elingena ebunzimeni kodwa liphume seliqinile njalo selibambene kulalokho eliyabe libe yikho ekuqaleni kodubo lokuthi wethulele umbiko wesothu ngendlela engayeyisiloba ukwethusela abebandla eliphikisayo elama-Republicans. Ngimele 27 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.